Ti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhaudze
sokuisika descenda vaku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kuNhlolanja 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
2 to 3 years lezi kuqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kulokugwelegwele okulokuhlukana kwezimuli ngoba uthola kuyukuthi omama bebesechapha amabhoda ngendaweni ezizabisayo bebanjwa egangeni ade kugcina sokusenza lezi muli zidilike.
Abaphila ngokuthengisa, osomabhizinisi lozulu jikelele baveza ukujabula ngokuvulwa kwemingcele yeZimbabwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizinisi abo.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala ukudinga ukuthi kulungiswe kudinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa uhlobo ngaphandle kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usukume lamuhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ukuyaphatheka kumhlangano we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethise ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugxila kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abaphila ngokuthengisa, osomabhizinisi lozulu jikelele baveze ukujabula okukhulu ngokuvulawa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzaba siza ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uzulu wamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuvulwa imingcele ikakhulu labo abakumabhizinisi amancane laphakathi laphakathi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, uthi uhulumende ubesephuzile ukuvula imingcele ngoba ababehlabile amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 bebengelahlupho.
Sasithile phambilini ukuthi abantu abahlatshiweyo ijekiseni yokwenqabela COVID kumele bevunye basebenzi, bachathe imingcele bayethengisa kumbe bayethenga impahla zokusebenzisa lapho zisetshenziswe baphile. So yinto esiyemukelayo kodwa iphuze kakhulu. Abantu basebenza benelisi bahambe bayethengisa impahla abazenza lapha ekhaya bebavode izimpahla zokwenza impahla elizweni ama-raw materials.
Inkosikazi Deborah Mukasa, ilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uthi balokujabula ngoba sebezasebenza kuhle bengabanjwa ngamandla ukwephula imithetho.
Siyananzelela ukuthi kade for the past 2 to 3 years lezi kuqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kulokugwelegwele okuthize, kulokufa okuthize, kulokuhlukana kwezimuli okuthize ngoba uthola kuyukuthi omama bebesebechapha amabhoda ngendaweni ezisabisayo bechapha amabhoda bebanjwa egangeni ade kugcina sokusenza lezi muli zidilike. So thina ngokwethu sithabile kakhulu ukuthi sesizangena ngakusemthethweni sisebenze kuhle siphakamise kakhulu ilizwe lethu revenue.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabasakhulayo bakuBulawayo, uthi bayakujabulela ukuthi kuvulwe imingcele bahambe okungela mgoqo.
Kwakufanele ukuthi avulwe kudala, asazi ukuthi vele kwakuvele kuhlalelweni ngoba amanye amabhoda vele avulwa kudala last year. So hayi, siyakwamukela lokho lathi khona sizokwazi ukuthi phume sihambe ngaphandle sinde siphenduke kumgoqo.
Unkosikazi Monica Maphosa ophila ngokuzisebenza uthi sekungcono ngoba useza kwenelisa ukuthi azihambele ayedinga akufunayo yedwa.
Yonke into ibisisuba nzima kithi. Okunye sikufisayo ukuthi le mali yokuthesa yehliswe ukuthi kube lula lakithi ngoba imali yiyo esingelayo kunesikhathi side lapha sisebenza nzima singayitholi.
Unkosikazi Pretty Mpofu othengisa emkambo osegodini uthi intengo yezithupha ezifuneka emingceleni ziyadura okuza kwenza ukuthi inkohlakalo ingapheli.
sokuzayihlisa ukudlengula kwabomama lokubulawa kwabantu bechapha ngemingcele engekho emthethweni. Kodwa njalo sibe lohlupho lokuthi kube uhulumende uthe evula amabhoda wathi bonke laba sebevaccinatiwe akudingeki ukuthi bebe lama-COVID certificates, ngoba ama-COVID certificates ayadura kakhulu, okuyikho futhi okuzadala ukuthi kube lokho kusiba i-corruption isanda ngamandla, ngoba sokuzadingeka ukuthi abantu benzelwe ama-COVID certificates abe engekho emthethweni.
Uhulumende ukhiphe umbiko wokuthi imingcele isivuliwe, kodwa abantu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi kaguli umkhuhlane we-COVID-19 esithethwe kungakedluli insuku ezimbili, ukuthi laba asebehlabe ijekiseni yesithathu kuzakuba lula kibo. IZimbabwe ithethele linyathelo ngemva kokuba amazwe angemakhelwane agoqela eBotswana esethethe inyathelo linye. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, inyathelo leBotswana lokuvumela abahlabe ijekiseni ye-COVID-19 ngokugcweleyo ukuthi bangene elizweni kungela sidingo sokuthi behlolwe ukuthi abalagcikwane leli sokwamukelwe ngenjabulo izihambi eziningi. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Iningi ebelihamba ikakhulu phakathi kweZimbabwe leBotswana kade likhala ngemigoqo ekhona yafakwa kuyindlela yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa ulandela ukwesulwa kwesidingo sokuhlolwa ukuthi umuntu kalagciwane le-COVID-19 uma ingena kweleBotswana iningi lithi sekuzaba ngcono kundleko zohambo. IBotswana ibike ngomgqibelo ukuthi abahlatshwe ngokupheleleyo ijekiseni ye-COVID-19 bazangena emngceleni kungela sidingo sokuhlolwa i-COVID-19. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi lokhu kuzatsho ukuthi abantu bazahamba lula uma kuqathaniswa lesikhathi kusadingakala ukuthi abantu behlolwe i-COVID-19 bengakavunyelwa ukuchapha imngcele.
I can say it's commended for when we in Zimbabwe and Botswana. So speaking this card, so as more people get vaccinated, we have more incentives. We have some restrictions, including allowing labor fully vaccinated to cross without to test because it's costly.
Ele Zimbabwe lalo libike ukuthi imingcele isizavulwa ngemva kwesikhathi eside ivalwe ngenxa ye-COVID-19. Iningi eliphila ngokuthenga lithengisa impahla eBotswana lisiyathengisa ekhaya lithi lezi zindaba ezimnandi. Abafana lo mnumzana Rodwell Moyo bathi bekunzima uletha impahla yabo kweleBotswana, kodwa ngokuvulwa kwemingcele kanye lokuyekithiswa kweziqondiso ngeleBotswana sekuzaba ngcono.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuvulwa kweboda lokho. Ngoba ama-businesses abe sesifa njalo nama-customers ethu abe sesiya esehla ngendaba ukuthi besingasayeneliso ukuba supplier ngesikhathi. Njalo ama-COVID test lawa abe suka adelay izinto zonke xa kuyikuthi umuntu ufully vaccinated engena indlela ayihamba kungala kudelay, kuyinto enhle esiyamukela kakhulu. Especially kweleBotswana siphinde samukele lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi sesingena ibhoda isivuliwe, kuyinto esijabulisa kakhulu.
Kodwa umphathintambo wezempilakahle kweleBotswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uyakhathazeka ngezincwadi zokuzibazela ezitshengisa ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni bona bengahlatshwanga. Uthi impendulo ekuqedeni uhlupho lolu yuba le ncwadi eziphekwa ngumtshina ezingeke zabazeka lula.
Re tsweletse thata tota ke sorela gore tla re pele ga kgwedi e wela e be setse re na le yone le digital card se se leng teng gore kana yone thulaganyo tenga sona ntse o e dira lo
se se qala go ba le ncwadi e zikhitshwa ngomtshina ukuze siyesule udubo lokuthi abantu bazibazele incwadi ezitshengisa ukuthi umuntu uhlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 ludaba kumele siluhlanganile singamazwe athiyeneyo.
ELeBotswana lithi isihambi esingahlatshwanga zizaphiwa ijekiseni mahala emngceleni. Abokuza abangafuni ukuhlatshwa kumbe uhlolwa i-COVID-19 kabasoke bevunyelwe ukungena kweleBotswana. AbeBotswana bona bazahlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamapula i-5000 pula kumbe bevalelwe umnyaka ejele uma bephikisana lesiqondiso ezintsha. ELeBotswana selihlabe ngokugcweleyo abedlula kancane isigidi esisodwa i-1.1 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngokugcweleyo. Njalo lama jekiseni aphose afike izigidi ezintathu i-3 million alinde ukusetshenziswa. Ngingumqondisi Dubo indaba ze-Studio 7 ngeSabron kweleBotswana.
umongameli Emmerson Mnangagwa use Brussels kwele Belgium namhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe akuzwekazi le-Afrika lawe Europe OAU EU Summit oqala kusasa uqhutshwe ngolwesihlanu. Injongo yalomhlangano ngeyokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe kazo omabili, njalo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Two Continents with a Joint Vision for 2030. Umhlangano lo uza ngesikhathi iZimbabwe izama ukuvuselela ubudlelwano bayo le-European Union. Umongameli Mnangagwa useke wazama ukuhuga abatshali bezimali kuzwekazi le-Europe kodwa kukhanya kungaphumeleli. Ukhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe le kanye lokugqugquzela ubudlelwano obuhle phakathi kwe-EU leZimbabwe kulo mhlangano. Kodwa amanye amazwe aku-EU labalwela amalungelo oluntu bathi kumele umongameli Mnangagwa alungise indaba zamalungelo oluntu kuqala. Sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Tifa Dube ngalolu daba.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala udinga ukuthi kulungiswe kudinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa ubuhlobo ngaphandle kakhulu. Ngoba nxa sithi siyakhangela iloba noma ngaze kube kuthi bahambe bayakhuluma kwathini, kodwa-ke iziningi izinto ezifana nama-red tapes amanye akhona elizweni eminye imithetho eyenza ukuthi labanye abafisa ukuthi bakhwebelane nelizwe lethu noma bafisa ukuthi bazogxila bayenze imisebenzi elizweni lethu bathole ukuthi kuba nzima kakhulu. Njalo le ndaba ye-corruption lokho isiba indaba eqhubekela phambili elizwe lakithi eyenza ukuthi abantu bengabi nethemba ezintweni ababefuna ukuthi bafune ukuthi bazozi-investa elizweni lakithi. Ngoba abantu nabefuna ukuthi babe bazodlelana labanye badinga ukuthi isandla lesi abaqhubelana lazo noma isandla abakhwebelana lazo kube isandla esimhlophe, isandla esingeladaka.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi ubudlelwano beZimbabwe le-European Union sobusiba ngcono kakhulu ngoba iBhilithane ayisekho ku-EU. Uthi iBhilithane yiyo eyayivala ubudlelwano obuhle phakathi kwenhlangothi zombili.
Iloba ingasekho ku-European Union iBhilithane, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi iloba kusasenjalo, kodwa-ke iBhilithane isafana lokuthi isasekhona isaseyi-part of Europe iloba nje noma ingasekho ku-European Union. Ngoba ziningi izinto iBhilithane elokhu isasenamandla okuthi ibe nomthelela kizo. Uhlupho olwaba khona phakathi kweZimbabwe leBhilithane luhlupho olwavela lwaqala ngesikhathi sikaMugabe ngezivumelwano ababezenzile phakathi kwe-Bhilithane leZimbabwe okwagcina kusenza ukuthi kube nama-invasions ama-farmers lakho konke kunkwana. Kodwa-ke khona kufanele ukuthi eqinisweni kufanele ukuthi badinge indlela engenza ukuthi baphilisane njalo bakhwebelane njalo kube le ndlela engahluphi abantu, ngoba abantu abahlupheka kakhulu ngabantu beZimbabwe, izalwane zeZimbabwe yizo ezihlupheka kakhulu ukwedlula abaphathi noma ngisithi ama-ministers abeselizweni, ngoba bona babe bengakubona udubo olunzima kakhulu olufana lodubo olukhanyelwe ngumuntu weZimbabwe ohlezi kumakhulela noma umuntu weZimbabwe ohlezi ekhevi.
Umnumzana Tifa Dube ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekweleBhilithane. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethe seyikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugxila kukhetho ngokususa amabizo abantu abazavota endaweni abavotela kuzo besiwa kwezinye indawo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni abaleli bandla abakwenze lentatha lezindaba oqhutshelwe eHarare namhlanje. Isiphathamandla se-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla sebethole ubufakazi bokuba iZEC ifuna ukuphazamisa ukhetho lwama-by-elections.
Izinto ezithize esikhala ngazo njengebandla ekhokhelwa ngoba kuchamisa ile CCC, ikakhulu nxa sikhangelisisa indaba ye-voters roll sibone ukuthi kulezinto ezingahambanga kuhle, sikhangela ukuthi kulabanye abantu ade bevota kwezinye kwamanye ama polling station ngokuma wards ukukhetho lolo lapho elodlula ngo 2018 ngo 2018, but kanye abantu laba basusiwe sebevota kwezinye indawo ezithile kabatshelwanga. Njalo sibone ukuthi mdlana ngolanga lokhetho abantu bazalahleka babebhudabhuda bedinga ama polling station ukuthi bebonte amabizo abangabe.
Uqhubeke futhi umumo osedizeni unzima kakhulu kubandla lakhe, ngoba lalapho ababhalisa ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-election okumele batholiswe ithuba lokuthi bakhankase bayahlukunyezwa.
Kulo daba lolo lokuthi lona esingathi electoral environment ekukampeni, sibona ukuthi thina ukukampeni kwangikhona akukho lula njengebandla le-CCC. Khathesi silenkokheli zethu ezibotshwayo, u-organizing secretary wethu wabotshwa, lo-chairman wethu e-Midlands wabotshwa ezambukampeni, and kunsuku lezi ezilile sibona u-vice president webandla ubaba uTendai Biti uke wabotshwa.
Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla okusalayo ukuthi bazabanjwa ngamandla ukutshengisela lokuya emthethwandaba.
Okuqala ukuthi sisakhulumisana labeze ngenxa yokuthi thina njengenhlanganiso ese-registered kusemthethweni sizakhuluma labo ukuthi sibonisane ukuthi kwenziwe njani into zilungiswe. Yindaba yokuqala ukuthi ayidalo ukukhulumisana. Okwesibili, sizayenza ukuthi ayi-public interest litigation kuya madala ukuze kube into lezilungiswe nxa singazwanani, ngoba thina silelungelo njenge-stakeholder ukuthi sihambe emakhothi ukuze into zethu zilungiswe. Okwesithathu, nxa into lezingalungisanga sizasebenzisa ilungelo lokutshengisela ngenxa yokuthi ngalokhu kuya nalokhu kuyalisila lilungele emthethweni ku-constitution yeZimbabwe ukuthi sitshengisele ukuze besize ukubana njengabantu beZimbabwe njengezizukulwane zeZimbabwe sila lilungele lokuthi ama-elections ehodwe free fair and credible.
Kodwa isikhulumeli sezek unkosikazi Letitia Kazembe uthe ikomishini yakhe ingabe ilamaphutha lapha lalaphaya okuyinto etholakalayo ebantwini.
Why would you recommend elections? We're not reaching any election in show. Agula, that is how you can be TV Arabani. Abantu got no question to me, Nahari. Abani got to me, Abani, until they're busy. In there, whatever, trying to get Ama voters. And so they're outside, but doing Ama votes, but see, but being Ama votes, why should we do that? What benefit do we get from that? I'm not saying that we're not hiring the guy and so on and whatever, but we do own a system of planning, the KOK commission, you go to see, and finally, you see, sitting in the city, my nation, why would you do it?
Eminyakeni ngazo zonke izikhathi kuqhutshwa ukhetho elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezibona ngamalungelo oluntu zivame ukusola iZEC ngokuphathisa ibandla elibusayo ukuthi licile ukhetho, kodwa yona ithi yenza umsebenzi wayo okusemthethweni. Ngimele iSuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Life Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosazana Nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe othenga ithengisa impahla esedolobheni leMumbai kwele India. Uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngebhizimusi yakhe.
Ngiyathenga izinto endaweni ezitshiyeneyo, ngizithengisela khonapha e-India, ngithengisela nase-South Africa nase-Zimbabwe kunjalo. Kodwa ngingathola nje umuntu ongaphandle kwe-South Africa or e-Zimbabwe ngingamthengisela njalo. Ngiyathengisa ngishipha khona lapha babe bekhona.
Yes, ngathi kuyini konke konoko okuthengisa?
Ngathulo ngibona ngani obaba bathanda into ezinhle nabo, asibo omama kuphela. So bafuna ukuthi indaba ibonakale, especially into ezise kunew fashion ezinamagamagama. So babadube o-Nike obanibani isicathulo ezise fashionini okwamanje. Inwele omama bathanda ukuba bahle kakhulu, njengoba libona Dube lathi singani siyazamazama. So wonke umuntu ongumama uyathanda ukuthi abe muhle abukeke phambi kwendoda yakhe kumbe kwabanye labo ahleli nabo. So inwele kubo mama zithengwa kakhulu nezikhwama, but izikhwama zithengwa kakhulu njengenwele. Amadoda ama-t-shirt kabathengi nje kakhulu, kuthengwa nje isicathulo. Bayathenga kodwa hhayi kakhulu njengesicathulo.
Singathi kodwa kuyakuphilisa yini khonokho?
Kuyangiphilisa ekudube ngiyakhona ukuthi ngikhokhe lapho engihlala khona, ngithole engikudlayo lokunye okusalayo.
Singathi waqhaza nini ibhizinisi yakho?
Ngaqalisa ngo-2016 kahle kahle. Ngo-2016 ngangithola nje ama-customer amahle kakhulu from e-UK, e-Austria, bathengela abazali ekhaya ukuthi bathole into yokwenza. The point was ukuthi abantu abasebenza ngaphandle kwelizwe bathengela abazali into zokuthi bathengithengise ukuthi bengabe bathumela imali kumbe i-grocery every day bathole lakho okubaphilisayo ukuthi bengaxakeka ke sebesitho after inyanga ezimbalwa ukuthi hayi into leziyana seziphilile sike saphilaphila ngakho bese bewoda kanjalo futhi bethumezela abantu ekhaya bethengisa. And into engizithengisayo ngi-check-a ama-seasons asekhaya. Njengamanje so ekhaya kuyanetha, lapha kuyabanda e-India, i-winter yalana, kodwa ekhaya kuyanetha. Kusho ukuthi into zesikhathi sokunetha lapha e-India sezichiphile kakhulu. So ngihambisa zona kakhulu, ngiyathenga isicathulo ezezulu leziyana ezingamoshakaliyo, ngithenga ama-raincoat, into zonke ezezulu vele. Yize esithengeka kakhulu lapha e-India, then bese ngithengisela ekhaya lapho kunetha khona. And then njengoba ama-season elandelana kuyabe kutshintshana nje. Isikhathi sokuqanda ngapha ekhaya, ngapha kuyabe kushisa, kusho ukuthi into ze-winter ngaba siyabe sesichiphile. Sengithenga-ke, sengizithengisela emagroupini lapho sebewoda abawodayo bethengisa.
Impahla zonke lezi uzithumeza njani ekhaya?
Nge-Korea babaduze.
Kuyabiza kangakanani?
I-Korea ingcono ma impahla ziziningi, ma impahla zingabo 25 kg kusiya phezulu iyancwebeka. But ma umuntu ma efuna into ezingane kuba nzima kimi ngoba kuzobiza imali ephezulu.
Ye, abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele bakuthole ngani?
+91 73 850 73 069. +91 73 850 73 069. Ngitholakala khonapho. Oyabe nesifiso uyangisendela nje imessage, ngiyamfaka egroupini. Ngikhuthaza abantu abangumama. Ngiyakwazi ukuthi impilo kulamalanga inzima, kodwa ngiyabakhuthaza ukuthi babekezele nokusebenza nzima nokuba consistent ngento abafuna ukuthi bayenze. Ekugcineni kuyabonakala ama-results. So ngiyakhuthaza ukuthi bengahlali phansi, abasemshadweni kuhle nakhona, kodwa kufanele ukuthi bephathaphathe nabo bengezelela lokho okusetshenzwa ngubaba. Bengahlali nje bengayenzi lutho ngoba kuthiwa ubaba uyasebenza. Kufanele wonke umuntu ongumama azikhumbuze ukuthi kunezidingo azifunayo akhona ukuzenzela ayiwayo.
Lo ngukosazana nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa noGives Dube weStudio 7 eseMumbai kwele India. Uhulumende weSouth Africa usekhuthazwe ukuthi amise imisebenzi yeqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula, elihamba lihlukuluza abantu lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngempela kuvika amapholisa acine esebenzisa intuthu efitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ukuchithiza icuku lamalunga e-Operation Dudula ebese lingene lokushini elihlala abeZimbabwe abaningi e-UVL kanye le-Orange Grove lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. Leli xuku belisethekelela izitolo lemisika lixwayisa abakwamanye amazwe ukuthi baphume baphele kulezo ndawo kungene izizalwane zakwele South Africa. Lo ngomunye wabadala okungatholakalanga igama lakhe obuyingxenye yalelixuku ememeza ngalokho abakufunayo.
Lento sifunayo South Africa izofuneka isimakala ukuthi siyambe ngepenki, sizowamba ngepenki.
Lo ke umama osasemutsha ubekhuluma lexuku leli ebelingafika abantu abangamakhulu amahlanu ngesikhathi amapholisa esala ukuthi baqhubeke ngomkhankaso wabo njengoba bebengayitholanga imvumo yokwenza lokho.
Sizosebenza la. Sizohanda over ukuthi asifuni amaforeina la. Angeke sihambe singayenzanga leyo nto leyo. Sizosuka from la siye eNandos masuka la peacefully. Okusalayo sizongena iforeina lizophuma la lingasasebenzi South Africa izongena.
Umkhokeli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ukhwele wazehlela kumongameli Cyril Ramaphosa ePhalamende esithi uhulumende uyehluleka ukubopha amalunga equla leli okusegcekeni ukuthi izikliwi ezihlukumeza uZulu.
These armed individuals operate free because they know this country is run by cowards.
Amalunga aleli qembu ahamba ethwele imbhobho egcekeni ehlukuluza umphakathi phambi kwamapholisa ngoba besazi ukuthi baselizweni elibuswa ngamagwala akhokhelwa nguwe mongameli Ramaphosa.
That intimidate our people.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena yena usexwayise uhulumende ukuthi nxa sekuqhamuke impi yokucwasana ngobuzwe angazwakali sesithi kazange axwayiswe ngengozi yenhlelo zaleli qembu.
Kasihambisane lalokho okwenziwa ngu-Operation Dudula. Esikucelayo thina ukuthi uhulumende weSouth Africa kumele abone ukuthi u-Operation Dudula akaqhubeki esiya phambili ngoba akakulunganga ukuthi abantu abangama-private citizens bahambe behlukumeza abantu bezenza bona abakwazi ukuthi baseche ukuthi umuntu ulala ilungelo ubase South Africa kumba akalala ilungelo.
Amalunga leli qembu ethe sabo kuza umlando wokuthatha imisebenzi okufuze yenziwe izalwane zakwele South Africa, umlando wokudala amacala ukuthengisa izidakamizwa lokungcolisa ilizwe labo. Lobanje besithi uhlelo lwabo ngolokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni nxa befika emabhizinisini lemisikeni bathi akuxotshwe wonke umuntu wokuza kungene izalwane zakwele South Africa. Ngenyanga ephelileyo umongameli Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela kudaba lwabantu abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba kukhanya selungenelwa ngabantu abangadalela ilizwe uhlupho olukhulu. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abaphila ngokuthengisa osomabhizimusi labanye baveza ukujabula okukhulu ngokuvulwa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usukumelamhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ukuyaphatheka emhlanganweni we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethese ikhomishini ebona ngezokhetho Zimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugxila kukhetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangano sithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.